Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesihlanu ekuseni ngo 28 Mpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usethole imithi yama vaccinations edlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000 eyokwenqabela umkhuhlane wesihudo wecholera. Ukusilela kwamafutha ezimota sokudale ukuthi abachayeli bemichova bakhweze imbadalo yokugada imota zabo. Besithi sebethola lawo mafutha emkambo wensitha lapho athengiswa ngentengo ephindwe kabili.
Abantu abaningi imboni lendleleni ekuseni bebewokha besebethanunga ukuthi akula fuel eGwanda. Ngibona ngathiwa uhulumende okhona uyehlule ukuthi aqede udubo olukhona ngenxa yokuthi abamagaraji uma ubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge i-fuel evele ivela emazweni.
Umnumzana Mthobe Kincube lomnumzana Newman Ncube ababe kwabatshaywa kakubi kubangwa umhlabathi ehlangani bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba ngomvulo ozayo.
So ke basebethaya-ke amadoda la amabili alimala kakhulu bebathaya ngezinduku lamahloka ephendulelwe okuze kwabangela ukuthi balimale kakhulu bavuvuke lamakhanda. Basebesiyayelatshwa ehlangani kwathi ngemva kwalokho basebetransfela eBulawayo Central.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi usethole imithi yama vaccinations edlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-500,000 eyokuvikela umkhuhlane we-cholera. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Manguiro ubikwa esithi abantu bazahlatshwa le ijekiseni kusukela ngeviki ezayo emalokitshini eHarare abalisa iGlenview, Butiriro, Glen Nora, Lembare. Amankampani amaningi abikwa elokhu ephathisa ngempahla zokusebenzisa kanye le mithi. Ukusenjalo, ukansila weTsivarasekwa umnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe uthi uhulumende kanye lekansili yeHarare basebenza gadalala ukulwisana lalomkhuhlane.
Ye, sikholwa njalo ngoba sokusetshenziwa lama numbers abantu akade besiza latshwa lawo sesiya phansi. Kakhulu ende indaba zabalabo akade bezelakala ngawo akusela kade sekulamalanga athe
izitishe ezidubukileyo ukuswelakala kwamanzi sokunjani
engakukhuluma kakhulu yindaba yokuthi indawo akade zidubuka ezamaswa sezame kakhulu sibambisana laye uhulumende lesikhathili ukuthi sivale lezo ndawo in concentration in power kade zihambisa kulezo ndawo okade kuvame lo mkhuhlane ukutshengisa ukuthi kade lezo ndawo lazo sele risk engazathi sibe phansi endaba yokuvalwa kwamasuwa kade bese kodwa endaweni zamanzi sizama ukufaka amatank njengoba usazi ukuthi amapipe angasithathela ngaba yi-eling singayithi long time process kodwa oyokufaka ama-temporary measure la anama 10,000 liter tanks lama 5,000 liter tanks endaweni lezo kade zivame umkhuhlane lo ukwenzela ukuthi abantu bathole amanzi a-right angafakwa umuthi kalula ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungayi phambili.
Kodwa amatanka lawo asekhona yini njalo azafakwa nini?
Right, amanye amatanka la vele sekhona kwezinye indawo lokuthi futhi okuncede khonokho yikuthi abantu labo i-awareness eyokwazi ukuthi lo mkhuhlane okhona ubanjwa kanje kokunye okuncede futhi ukuthi kuhambe ze umkhuhlane lawo phansi. Ama-centers alokhu ekhona plus azakuba elokho ekhona until size sifike leso sikhathi esesibona ukuthi hayi kathesi sokungazaukuright and plus indawo ezimajor zangikhona ezinjengo-Beatrice Hospital yethu ivuliwe ukuthi ikhangela labo bantu isikhathi sonke la nawo amanye akade khona kubo Glenville ukukhona lakade sikwenzela ukuthi amasenta la ave ekhona ekhangelane nabanye abangacina bebonakala ukuthi sibeba nje labo yini noma ukuthi kuthengisa ungazathi umkhuhlane yono yini.
Engabe maningi yini amalokishi khona ngapho eHarare alokhu engalamanzi njalo kuyini
kwenza? Right, amalokishi angelamanzi ye akhona ngakhangela khonapha kimi ukuthi varese kwakulezinye indawo ezingakaphumi amanzi ngendaba yokuthi ama-resources yethu ngendaba yokuthenga amapipe afunakalayo ama-resources emali malutshwane sisakhangelana nako sincedana lo nkulumende sicela futhi kuhulumende ukuthi asincede njengekansili ukuthi sithenge lawo mapipe ukwenzela ukuthi la lezo ndawo lazo zingagcini sezithola lokuhlala i-awareness siyifake kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu naye nabo baqaphele ukuthi bangenza lokhu otherwise kungagcina sokusithela lowo mkhuhlane ngoba indawo zamanzi njengoba kade ngitshilo kunezinye indawo akade vele zinesikhathi zingaphumi amanzi njengamabhuku kodwa sizama ukuthi ngesikhatshanyana i-100 days ezafakwa ngumeya zibambe lezo ndawo.
Sibonile njalo ukuthi isikolo se-Glenview sesivuliwe lisuthisekile ngalokho ukuthi ngempela akusela ngozi enkulu njengakuqala.
Sifitisekile hayi kusuthiseka kuphela lokufaka amehlo ethu eloko ekhangele kakhulu ukwenzela ukuthi sibe protection eza kuba khona endaweni yoneyo ukuthi sibone ukuthi kungalokhu lama signs ukuthi phangizele ukuthi sithini sikuvalele.
Lo mnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe ukansila weDivarasekwa eHarare sixoxelaye ekhona le esigodlweni. Ukusilela kwamafutha ezimoto sekudale ukuthi abachayeli bemichova bakhweze imbadalo yokugada imoto zabo besithi sebethola lawo mafutha emkambo wensitha lapho athengiswa ngentengo ephindwe kabili. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto luqale ngomvulo njalo kuthe kufika lwesithathu kungasela ngitho lethonsi lalawo mafutha emagalajini okudala ukuthi aqaliswe ukuthengiswa ngomkodo. Isigubhu esithwala amalitha amahlanu sibiza amadola alitshumi lambili $12 kulabo abathengisa la mafutha ngudlu. Lokho kudala ukuthi abatshayeli bamatax labo bakhweze imbadalo yokugada izimota zabo ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini 50% kusukela ku 50 cents umuntu ngamunye kusiya ku 75 cents. Umnumzana Amos Ziba ngomunye walabo abalele egalajini lezuba ngolwesithathu belindela umafutha njalo uthi lokho sekuphazamisa ibhizimusi labo.
Silekonapa egaraji sesithubekile lapho egwanda bakithi thina njengato driva bomchove emateksini asisachovi sona simile siyabe sikatshiwe njalo nxasiyofika kumnikazi wemoto abefuna imali yakhe ekoche umsebenzi.
Umnumzana Thamsanqa Ndebele uthi uhulumende kumele athele lawo mafutha emagalajini ngobunengi ukuze labo abathengisa ngentengo ephezulu nsitha behluleke ukwenza lokhu.
Kasithole ifuel enjani enele but nxa singaba layo kwabe kubanda sibe layo kuzuba sibe layo kokuglow sibe layo kwaCaltex at the same time sibe layo SMG. It means labantu be-black market bangasebe siba ku-disadvantage imarket yabo sinjani free profit. So sile challenge enkulu sokuthi abadala labo basibonele into le bakulungisa.
Ayisibo bezimoto kuphela abakhala ngodubo lokuthilelwa kwamafutha lokhu. Umnumzana Gekeletso Slaygwana uyemba egolide njalo uthi umile ukusebenza ngenxa yokuthi imithina isebenzisayo ifuna amafutha.
Mina ngisendela kithi owathi sudule sesilalo idizili. Idizili ayikho sesila amalanga singasebenzi ngoba ama-generator nama-compressor konke sengisayidizili. So idizili sisukusele ngoba kakhulu ngasimile owathi sasisebenzi.
umnumzana Mduduzi Dhlomo ebandla eliphikisayo leMDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngomunye walabo abakade belinde ukuthela amafutha njalo uthi lolu dubo luveza obala ukwehluleka kwahulumende.
Abantu abaningi mbona endleleni ekuseni bebewalka besizethanunga ukuthi akula fuel eGwanda. Mbona ngathiwa uhulumende okhona uyehluleka ukuthi aqede udubo olukhona. Enxa ukuthi abamagaraji mawubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni. Uhulumende uyehluleka ukuthi alethe iforeign currency eningi abantu bathenge ifuel noba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi yenelise ukuthi ikwane elizweni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nikonqube kathanda ukukhuluma okuningi ngalolu daba ezinde luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umhlangano omkhulu womanyano wamankampani eZimbabwe, iConfederation of Zimbabwe Industries 2018 Annual Congress and International Investment Forum, osanda ukusungulwa edolobheni lakoBulawayo, ukhuthaza ukuthi inkohlakalo iphele elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi bakuleli lamanye amazwe kunye nabatshali bemali bangene kulanga lesibili lomhlangano wabo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka bejonye ukuvuselela umnotho welizwe ngokutshala imitshina emitsha kumankampani kunye lemali. Owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Seretse Khama ukhuthaze amankampani ukuba ahlukane lemisebenzi yenkohlakalo ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe.
Ubugelegwele akumelanga nibuvumele, thina elizweni lethu asiwuvumeli, sihlanganisa lenhlanganiso ezihlola amazwe ngobugwelegwele asikho lapho, njalo ezweni lethu lenhlanganiso ezivikela ubugwelegwele njalo azikhethi ukuthi ngubani ophatheka kibo, uyabotshwa kulo mvikelayo, ngakho lani zamani ukuvikela ukuze livuselele ezomnotho elizwe lethu.
Umqondisi wenkampani United Refineries umnumzana Busisa Moyo uvumelane lokhama ethi ngempela ubugwelegwele sebubulele umnotho welizwe.
Ubugwelegwele sibili kumele buphele ngoba into yonke esiyenzayo iphelela khonapho endaweni yokuqilibezela lokwenza izinto ezingaqondalanga ubugwelegwele bona lobo kumele buphele sibili sivumelana lakho ngoba izimbabwe kayiso zithuthuke nxa singa ithayanga ekhanda inyoka le esiqeda amanga. Umi kuhle kakhulu umhlangano omkhulu njengoba libona kusiya iminyaka ngeminyaka silokhu siqhela sisiya phambili sesiwutshintshile kaso Congress kuphela sokule investment conference eceleni sibona ama-investors amanye amabhizinisi avela eJapan avela e-India lendawo esijiyeneyo sithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi iminyaka elandelayo kuzaba i-conference enkulu kulale lalapho esihlangana khona kuzamele sikhangele indawo ebanzi.
Umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungenele umhlangano njalo lamhlanje ekhuthaza ukuba osomabhizimusi basekele umbono kamongameli Emmerson Mnangagwa okuvuselela ezamabhizimusi kusiyafika umnyaka ka-2030.
This is the set year ukuthi sibe sesiyi-middle income country ngokuthuthukisa ezenotho zethu njengelizwe sikhangelele ukuthi seneliseke ukuthi by 2030 sibe sesikulevu ephakeneni. It was very fruitful. Ibinhle kakhulu kakhulu kuningi esingakusheya nabomakhelwane bethu abeBotswana.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Obethi Sibanda ubuke umhlangano walonyaka ngokuzimisela kwabantu ekuvuseleleni amankampani avalwayo.
Ya, iCongress sibona abantu bezimisela ukuthi babone ukuthi ilizwe liyaphumelela, ama-factories ayavulwa and njalo abantu bayalungisela ukuthi ilizwe ama-investors abekhona. lo nyaka siyakhangela ukuthi kubonakala ukuthi ama-factories ekade evaliwe abe avulwe into yakuqala ekhangelelweyo. Ngalokho-ke siyadingisisa ukuthi abantu bakudinga indlela zonke ezenza ukuthi kube labantu ababuye kwezovula ama-factory ikakhulu indawo njengako Bulawayo ezazi ukuthi zama-factory amaningi avaliweyo.
Umhlangano wesizethayo walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi From Dialogue to Implementation, It's Time to Act, njalo iqale izolo ikhangelele ukuphela kusasa ngolwesihlanu kuyona le iviki. Kulo umhlangano kulemibukiso yempahla lamabhizimusi ahlukeneyo enziwa ngamankampani angamalunga e-CZI. Umhlangano walonyaka ujonye ukukhuthaza ukusebenzelana kwamabhizimusi lokuvuselela amabhizimusi eZimbabwe. Ngaphandle kokukhuluma esola imisebenzi yenkohlakalo osokuludubo olusabalele emazweni amaningi asezwekazi le-Afrika, uKhama uphinde waphatha kabanzi ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi lokutshala imali. Abanye abakade bekhona emhlanganweni lo bagoqela umphathintambo wezentuthuko yamafekithali umnumzana Mangaliso Ndlovu, umqondisi webhanga le-CAPS uSimon Hammond, umphathintambo wezokulima umnumzana Terence Shiri, usibalukhulu webhanga lesizwe i-RBZ umnumzana John Manguja, kuhlanganisa lomqondisi wenkampani ye-Crystal Candy uJim Fissels, bakhangelelwe ukukhuluma kusasa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amadoda amabili abalisa umnumzana Mthobeki Ncube lomnumzana Newman Ncube abatshaywa kakubi kubangwa umhlabathi eShangani bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba ngoMvulo. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigoqela iChristian Alliance, iWoza, amagqwetha kanye labodokotela babikwa bephathise kakhulu ababili laba ngendlela ezitshiyeneyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uchasisa okwenzakalayo kungxoxo lo Chris Gande weStudio 7.
Besebeqalisile ukwakha labo phose njengawo bonke abantu abafuna ukuthi bakhe bathole umhlabathi. Basokuvela indaba yokuthi bazwe, ngoba abaningi babo balapha koBulawayo bazwe kuthiwa sebetshontshelwa i-building material yabo. Basebesuka ke ngoMvulo befika iChumi bethi bayalandela indaba yokutshontshwa kwempahla zabo zokwakha. Lakanje bathola amajaha amathathu ayiwo ayelolwazi lokuthi impahla zabo zokwakha zithethwe ngobani. Balandela ke bayathola ukuthi hayi ngempela into ezinjengesamende lokunye sokufaya kwezindawo bakuthatha. Bathe ngemva kokuthatha sebezitshela ukuthi sebehamba la majaha lawo ukuthi baye emapholiseni ukuthi kuyeveza kaluthe kunye okuyizinto kwabo kungaphi. Basebethola sebevinjelwe ngamahlaba, bevalelwe ngamahlahla emgwaqweni okwaphuma khona abantu abayedlula i-50. Baqalisa ukubalwisa laba bantu bethunywe ngu-headmaster wesikolo seNsango Primary okuthiwa ngu-Shem Mathe. So-ke basebetshaya ke amadoda la amabili alimala kakhulu, bebatshaya ngezinduku lamahloka ephendulelwe okuze kwabangela ukuthi balimale kakhulu bavuvuke lamakhanda. basebesiya elathwa eShangani kwathi ngemva kwalokho basebetransferwa eBulawayo Central esiqine khona sibathatha lapho siyabelaphisa eGarden House. Kanti yena uShem Mathe bechaywe benjalo wababizela amapholisa kwafikwa kwabotshwa bona kuyibo futhi abangabantu akade benzelwe kuqala betyontyelwe izinto zabo ngala masela.
Lina njengebandla kuyini okubangele ukuthi liphathise amajahala?
Siyabonga kakhulu sesizwile ukuthi amajahalawa aseselohlupho ngoba okokuqala sasizwe kuthiwa abantu ababatshayileyo babakidnapile. Engakwenzayo ngathatha ifoni yami ngafonela eGwanda ngoba kuyiyo i-head office yeMathebeleni and South ukuthi ngizwe leziphathamandla zeGwanda ukuthi kambe kuliqiniso yini ukuthi kulabantu asebekidnapiwe ngendaba yomhlabathi. Amapholisa asengitshela ukuthi hayi indaba leyi bayizwile ama-junior police, ama-policemen basayisebenza ku-ground. Ngase ngisithi ukuthi ngoba asifisi ukuthi kube labantu bakithi abazabulawa kumbe basihlakale ngendaba yokuthi kulwela umhlabathi ngesizathu sokuthi njengabantu bakomthwakazi thina sabona okuningi, salahlekelwa abantu, sabulawelwa abantu ngesikhathi seguguru hundi, njalo asifisi ukuthi kuqhubeke kuthiwa abantu bakithi bayanyamalala kungabi indaba zalutho. Ngokunjalo okusenze saphatheka kulolu hlelo ukuthi sizwile ukuthi futhi abanye abantu mhlawumbe nengi labo abayenzele sisiga ngabantu bebandla loneli elibusayo iZANU PF yena kanye uShem Mathe lonkosikazi wakhe abantela besithi bona akula muntu ongabathinta bona ngoba bayiZANU PF bayabusa mhlawumbe bephethwe nguye uEmerson Nangagwa onguye mhlawumbe abathi akula muntu ongabathinta ngoba balegunya lokuthi uEmerson Nangagwa uzabavikela njengopresident wabo. So thina la sathi hayi silibandla elilwela ukuthi abantu bakithi amalungelo abahlonitshwe lempilo zabo zihlonitshwe. Asoze sivume wethu abantu baku MRP loba kabasekho ke abakho ku MRP kodwa as long as bengabantu bakomthwakazi sizabalwela ngoba silwela inkululeko yabantu bakithi abangaphansi kwencindezelo lwebandla lweZANU PF kakhulu abantu besihlonene.
Lo mnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lezombusazwe eliphikisayo elimthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lo mnumzana Shem Mathe ukuze sizwe elakhe icele kulolu daba. Imbiko eyokwethukana ethulwa enkundleni zokuzilibazisa ezibalisa uTwitter, uFacebook leWhatsApp kulokhu kusanda njalo ingcwethi kwezempilakahle zithi lokhu kuyahlukumeza abantu njalo kungabangela umkhuhlane wengqondo. Intatha yezindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Swanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ungangena nje ubale okubhalwa malanga wonke kumakhasi okuzilibazisa afana leFacebook, iTwitter neWhatsApp uthola kulokulwa nokuthukana okukhulu abantu bakithi besilwa bodwa. Unkosazana Sikolihle Ncube uthi impilo zabantu seziguqulwe yi-social media.
I-social media sitshintsha izinto eziningi kodwa leyinto abantu abangananzeleliyo ngoba abantu bahlukumeza abanye abantu ku-social media. Abantu bamthethisa umuntu bamthethise ngenxa yokuthi abamboni umuntu angeka abenze lutho. Kodwa into le ayilunganga ngoba ihlukumeza abantu ezindlini zabo. Abanye abantu sebesiba lama problems e-depressions.
Umnumzana Jimmins Pepper uyagcizelela ngobubi be-social media.
Imbi kakhulu abantu abaningi bayaxabana nge-social media. Abanye bafaka amagama angasho abo. Bethethisa abanye, abanye bachithekelwa imizi, abantu bebathembe khona ukuthi umuntu usuke efake igama elingayiziwayo, elingasilo lakhe, into ezingahloniphisiyo nje eziningi ezenzakalayo lapha ku-social media.
Ngaphandle kokuchitha imizi yabantu, abanye bagcina bebulawa imikhuhlane yengqondo, ngenxa yokuhlukumezwa kumakhasi okuzilibazisa. Ugogo uMacebo uyafakaza.
Ayimbi kakhulu singenise abantu abaningi kakhulu ku-depression abaningi ngoba umuntu uyakubhalela inkalakatha zenhlamba bakuthuke awukwanisi ukubana uziphendulele wena ulwe labo laba bantu khonapho but uyabe sekufake emgceke nje ebantwini ukuthi wena uyinto loyo ababeyijoyine ababeyifisela ukuthi ube yiyo yona awuyenelisi ukuziphendulela abantu sebengene ku depression.
Ingcwethi kwezemkhuhlane yengqondo, psychologist uNkosazana Susan Moyo uthi abahlukumeza abanye kumakhasi okuzilibazisa kungenzakala ukuthi balama mental health problems.
I-cyberbullying wabona umuntu enguye ofuna ukuthi ebe eyehlisa abanye abantu. Ebe nguye othanda izinto nxa kuthiwa kuyalwiwa la uyafuna ukuba phakathi. Ungakukhangelisisa umuntu lo ile troubled childhood. Kungenzakala ukuthi umuntu lo ufuna ukuziqinisa kupublic. So abanye umuntu because ufuna ukubukwa singathi recognition, the approval kwabanye. Ugcina eyenza izinto ezi out of character.
Abanye banakanela ukuthi labo abahlukumeza abanye bazalwa benjalo, kodwa ke uMamoyo uyala.
Never a person who's born a bully. There's never a person who's born vulgar. So engingakuqamba lapha, i-loneliness. Sometimes i-childhood, lapho phuma khona indlela kade kuyo ngayo, that's why usiba yi-bully. And another thing, sesayithathela phezulu i-technology le. Ngoba uyabona umuntu e-uploada i-video uchayana lomunye umuntu. Umuntu upload i-video kumbuthola umuntu wakhe lomunye umuntu khona lapho faka i-video. Asisela mfihlo.
Ukuhlukumeza i-cyberbullying kumakhasi okuzilibazisa sokulicala umuntu angalibotshelwa e-England. Kodwa iningi alikwazi ke lokho. Abanye sebexotshwa emsebenzini ngezenzo ezimbi ku-social media. Kukanti nxa ungodinga umsebenzi bengabala okubi ngawe awungeke uthole. Ngimela e-Studio 7 e-London, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngesizwe umculo kaHwabarathi lo-Jays Marabini besithi basikile. Favarati lo Jays Marabini besithi basikile. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo. Uhulumende uthi usethole imithi yama vaccinations edlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu eyokwenqabela umkhuhlane we cholera. ukusilela kwamafutha ezimoto sekudale ukuthi abachayeli bemchova bekweze imbadalo. Umnumzana Mthobeki Ncube lomnumzana Newman Ncube ababikwa abachaywa kwakubi kubanga umhlabathi eShangani bakhangelele ukumisa imthethandaba ngomvulo ozayo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.